ukungani kuhle kwezulu lonyaka lokuthisa kwelanga okudlulisa amalawulo sokuthi iningi lezakhamizi emaphandleni lingathela themba lokuthola isivuno ngoba izilimo sezithile kulandela ukuthisa kwelanga okudlulise amalawulo. Ngalokho iningi lezakhamizi selilahle ithemba lokuvuna njalo kalisazihluphi ngokuyahlola emasimini. Unkosikazi Faziso Khumalo oyisakhamuzi evokole insiza uthi isimo kasisihle emasimini.
Ngalayithume nje kugede nje indlala, hayi indlala enkulu kakhulu. Ungena usithi uyakhangela nje ubona esihambeni ungalayi ngitsho imali kusho ukuthi vele iplani kayikho. Impuphu la iy'ntengo zakhona ziphezulu.
La mazwi agcizelelwe ngumnumzana Gabriel Moyo oyisakhamuzi semawane eKwanda South laye othi lonyaka indlala enkulu kakhulu.
Kula manzi ezifuyo akula, amadamu secishile ngoba kungaqhubeka kunje sokuthi siyafika uJuni vele ngathi vele lonyaka akula muntu uyasala ngenkosi ngoba lasivise kakhulu sezafa lamadonki yonke into yafa.
Umnumzana Zwelithini Gabula oyisakhamuzi esiteze eKwanda North uthi isimo esisemasimini sizisa usizi. Ugcizelele ngokuthi kuyadingeka ukuthi uhulumende angenele asize uZulu ngokudla ukuze engabulawa indlala.
Uqeda amandla lanxa uthi uyakhangela nje hhayi uzwa nje uphelelwa ngoba hhayi iZulu kalinanga kuhle, abantu abazange vele baqede khona ukulima.
Ngenxa yokungani kuhle kwezulu iningi lezakhamizi selivulele izifuyo emasimini. Uthi unkosikazi Juliet Mpiwane oyisiphathamandla senhlanganiso emele amalungelo abomama lamantombazana e-Women Development Association of Zimbabwe.
Abantu sesitshayisile emasimini, ngibona nje bonke abantu abaningi lapha sebesemagumeni sebesukile emasimini. Already abantu sebenendlala eminyakeni lesisikhathi, abantu sebesesidla amakomane sidobhadobha umumbu sidobhadobha okungamazambane akulalutho. Njengotshani bona sebutshile sebomile, indlala yolonyaka imbi imbi izigaba zonke ezemandebeleni ngapha, hayi ziyabongolela sizi.
Imizamo yokuxoxisana labogatsha lwezokulima ehlule ngoba umqondisi wogatsha lwezokulima ezansi emandebeleni unkosikazi Shubika Isibanda ethe sikhulume labakhulu bakhe esigodlweni eHarare abangaphendulanga imibuzo esibathumele yona. Inhlanganiso ye-World Food Programme encedisa uZulu ngokudla ithi abantu abafika phose izigidi ezintathu 2.7 million kuleli badinga ukuncediswa ngokudla. Kusenjalo ugatsha lukahulumende olunakekela izifuyo olwe-veterinary solubike ukuthi sekufe inkomo ezifika phose inkulungwane ezilithumi lambili 12,000 selokhu kuqala umnyaka. Umqondisi walolu gatsha esabelweni sezansi emandebeleni mnumzana Emathi Mdlongwa uthi inkomo ezingu-11,980 sezibulewe umkhuhlane we-January disease kusukela ngozibandlela. Ngimele umsakazo we-Studio 7 ngiseGwanda ngu-Albert Ncube.